yikho esihlala sikwazi ukubana i-America yona ngwayo ayilancedo efuna ukuthi ilufake eZimbabwe. Ngikhumbula ukuthi saqalisa ukwehluleka ukubhadala izikweletu zethu kusukisela ngo-2008 lapha okwaba khona le crisis e-economy yethu ngemva kokubana sebelethe ama-puppets abo ama-opposition ukuthi ezosiphambanisa ikhoqasa khona ubunzima bethu. Ngakho ke yibo abathona betela iphetro emlilweni kubana kuvuthe simbili. So akungalisi ukubana sebephumile, njalo kungalisi ukubana bekhale ngokhetho lwethu, ngoba isikho kade kukhangelela election after election babe bekhale ukuthi ZANU-PF efidliwe. Abantu beZimbabwe bethi hatshi thina sivotela iZANU-PF. Kungaphuma kuyikho sebeqalisa ukuphuma leningi ngaviki aphelile bebekhuluma ngokusifaka kuma-sanctions. I think leningi ngumunye alaba abafuna ukubafaka kuma-sanction abakakhulumele list yabo. Siyakwazi ukuthi bafuna ukungezelela ngenxa yenale ukuqamba amanga ukubana ukhetho aluhambanga kuhle. So yikho abakwenzayo, yikho kwenza i-America. So ku-debt clearing strategy leyo asivele sibese kukhangelele ukubana bayayala ukuqhubeka.
Baba Mlalazi.
Yeah, i-America njengelizwe lile mvumo yokubana li-handle izinto ngendlela elifuna ngazo. Kodwa ke I think ukuthi sithathe isikhathi sikhangela ku-America siyabe sidlala i-problem ingakithi. We have an elephant in the living room. I-elephant le that is in the living room ikwehluleka ukubusa ilizwe lethu kakuhle. Kufanele sike sikhangele ukubana sifike njani ukubana ilizwe libe lesikweledi esikhulu kangaka, lize libe yi-basket case. Ikwehluleka ukubusa ngiyakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho izinto ezingaziqhubeka kakuhle, u-Minister of Finance wayehlala esithi you eat what you kill. Kodwa kuhulumende we-ZANU-PF since 1980 has been eating without any production. Asikhumbule ukuthi ilizwe lakithi alila production, alila export ngaphandle kwalokho okutshontshwayo njengegolide le-diamond and other things. Akula proper production. So singafuna ukublema ezinye izinto ezinjengama sanctions landani. IZimbabwe isilolizwe lokuqala ukubana libe lama sanctions. Amaningi kakhulu amazwe asaba lama sanctions, including South Africa, including Ian Smith owaye kuma sanctions, but babe senelisa ukubana bafunctione ngenxa yokubana they were eating what they were killing. Thina siyaluta day in day out. That is where our challenge is. Ama election iba ngenye yezinto ngoba kuhlala kugongodwana the political culture that is being cultivated by ZANU-PF is a bad political culture which becomes bad for our economy.
Yeah, Baba Mzanga, ngena khona baba.
Enyamangala ngokuthiwa ngumfowethu lapha. Umfowethu awumele ekuqasi ukunanzelana yikubana isikweletu seZimbabwe aso sikweletu okungaba yisikweletu esimangalisayo. Ungafuna ukuthatha kuthutheli ama-African countries ale sikweletu, uyathola ukubana Zimbabwe ayitholakali khonapho ngoba isikweletu sethu sincane kakhulu. Uhluphi lwethu ukuthi silwa la makhiya wona lawo awe-America. Ama-sanctions awachoyo alanzeleli ukubana i-America ukwenza kwayo konke lokhu, bathi ngenxa ama-sanctions akula nto emangalisayo ngokuyisikweleti esilakho. Umele unanzele ukubana nxa thina singela i-capacity yokubana siboleke njengalokho esikho khona kule izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenze thina lapha elizweni. Mana ngitshela umfowethu lapha ukubana iZimbabwe ziveriwe ungakhangela in projections and lokwenzakalayo. Zimbabwe is the fastest growing economy in the sub-Sahara okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-export ethu ayaphambili. Our balance of payment is very healthy as is Zimbabwe. Sesi exporter into eziningi more than what we are importing. Kathesi sesi sufficient asisathengi ukudla kwamanye amazwe, sesizilimela lapha eZimbabwe. Kuningi okutshengisayo.
Inkinga esilayo eZimbabwe sile leadership crisis esuka futhi icreate ama false narratives which is very unfortunate. Umfowethu at his age believes the things that he's saying. Angafundiswa ngeindoda yakuchuma eyangumaster wami. Yathi the worst lie ever told is the lie that is told to oneself. Sizitshela amanga, my brother, into esibulele izwe leZimbabwe yi-corruption. Okwafika esikhathini sokuthi iBretton Woods institutions zithi iZimbabwe kasayiniki kubana sasithatha singabhadali. Njalo sazibulalela ethi economy by not producing. Ngoba uma usithi kathesi we are producing our food, which food are you talking about? Sisiyehluleka year in, year out, we are giving ama farmers wethu ama inputs. We have not taught our farmers to be self-sustainable.